ngiyakhuthaza ukubana abantu balapha emadolobheni sinanzelele ukubana intuthuko iza ngabantu abafuna ukuyisebenzela ayizibuyeli yodwa. Ngakho-ke thina njengebandla lezanupiefu singabantu abakhuluma sisenza ngoba siyanakekela ukubana abantu kule mpilo ezingcono. So ngikade kucela ngomunzana ubime ebantwini nasukubani niyovotela ibandla eliyilo vele elifome uhulumende upresident weZANU-PF ama-ministers ngaweZANU-PF nako ukuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomuntu weZANU-PF ongalwiyo nohulumende ongayenziyo izinto ezingenantuthuko phakathi eninokuthi uhambe ephalamenti uyobanga umsindo ugcine uqothiwe ungasasebenzi ungasamelela abantu ngendlela omele ngabe yiyo omenza abantu ngayo bebezointroducer osimelayo lapha ephilandaba jabalala constituency.
Kuyini okunye okukhulunyiweyo? Kuyini abakukhuthaze ngakho njalo ubone lokho kuqakatheke kanganani?
Ukhuthaze khona ukubana lapha yabona mina ngomuntu vele osheke wasebenza edalela ephalamenti ngingena ngo-2015 ngapha ngo-2018 ngiphakathi kwaphana kunenge engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephilandaba Mpopoma. Ngakho-ke sicela abantu hayi ngilani-ke libishele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana ukusebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uZulu. So sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha kobulawayo violation ingu-one constituency kuphela iphilandaba jabalala. Amanye ama-elections awama-m p akwezinye indawo kulamanye asemashonalandi west echegudu lakozimba amanye asemashonalandi east egoromonzi lakoseke
ngoba nabanye kade bekhona.
Hayi kulobuhlangano bekunabantu abangapha kuphela kobulawayo besina malunga epolit bureau amalunga e-central committee nochairman we-youth we-province uzakwenza amanye ama-press conference kumaprovinsi ewaqambileyo laye sesiyayintroducer abazamela iZANU-PF endaweni zona lezo.
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini?
Noma ekhona mina bembona ngathi unqoba besizaqoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ukubana ukhanselo wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlala 120 hours amanzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phose mhlawumbe kabili kuphela. So mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezwisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigeba imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engakalungi abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilwi laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu sekuqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enhle kangaka esiyenzayo.